Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhla ka 18 kuNhlolanja 2025 ngokhiphi stube. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela kumele sibabone bethula kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo sizacina sizibuza into ezimbili.
UZulu weZimbabwe useveze imibono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni ngo-2028.
Lapho okutota khona uyathi uhamba onyalutshona sibili nxa ufakile i-fertilizer uqhubeka kubomvu.
Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elilakho ukudala umonakalo omangalisayo ngesikhathi ezinye izilimo sezitota. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awokuthi uzasuka embusweni isikhathi sakhe esivunyelwa isisekelo sombuso welizwe singafika ngo-2028. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnangagwa utshele abahleli bamaphephandaba izolo ukuthi lanxa abalandeli bakhe befuna aqhelise umbuso wakhe kasoze akwenze lokhu ngoba uhlonipha umthetho. Uthe abaqhuqhuzela lokhu kungenzeka kube ngabazenzisi abalenjongo zabo abangayisiwo malunga ezanu-PF. Wengeze wathi amalunga aleli bandla aqotho kumele alandele umzekeliso wakhe. UMnangagwa uthi ngo-2028 lapho azagqiba khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe, ibandla leZANU-PF lizakhetha umholi omutsha. Useke wakutsho lokhu phambilini, kodwa amanye amalunga omphakathi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition bathi abamkholwa ngoba kakaze aphumele egcekeni etshela abasekeli bakhe ukuthi batshiyane lo mkhankaso wabo. Kodwa njengoba esewagcizelele amazwi akhe kungaba lotshintsho na? Sibuze umholi wenhlanganiso elwela amalungelo omphakathi eMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa.
Nxa kuyikuthi abakhankasela umnangagwa bayamlalela, bayamhlonipha, kumele sibabone bethula. Kodwa nxa singabona bengathuli beqhubeka ngomkhankaso wabo, sizacina sizibuza into ezimbili. Okokuqala sizazibuza ukuthi umuntu omdala ulikhuluma iqiniso yini. Okwesibili njalo sizazibuza ukuthi kodwa usesele control yini ngebandla lakhe.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi mahle amazwi kaMnangagwa nxa eqinisile.
Amazwi amahle kakhulu uma engawagcina. Nxa ngabe njalo engaqinisanga sekuzalimaza yena ukuyamenza abe ngumuntu ongathembakalanga ebantwini lasemhlabeni wonke jikelele.
Owake wamela isigaba sebhinga edale lephalamende elilunga lebandla eliphikisayo ele-TCCC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi uMnangagwa ungumkhohlisi.
Ifekti yokuthi yena uzithulele belokhu besiya phambili bekhuluma ngento yona leyana ukuthi siyajija i-constitution sizakwenza lokhu kuze kube lokungani elizweni akusamanga kuhle yena ethule engabaqhuzi kutsho okuningi kokuya.
Kepha ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi uyawakholwa amazwi kaMnangagwa.
ambona ukuthi lokunye ukukhuluma okudlula konoko akwenza umongameli ukuthi athi yena mina ha ngima ngesekelo sombuso kodwa phela ebandleni ngale ukhuluma kulibandla lezi ibandla lezaniphethe ngesifiso abalandeli abangabe belazo kodwa umongameli abese batshengisayo ukuthi lapha hayi mina ngisakumala
Kulokufuthelana okukhulu kuZANU PF phakathi kwalabo abafuna kuguqulwa isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele achiyele umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga abanye abalwa impi yenkululeko abakhokhelwa nguMnumzana Blessed Geza bathi uMnangagwa kumele ehle embusweni kathesi ngoba usehlulekile ukulungisa indubo zabantu beZimbabwe kanti njalo ukhohlakele uGeza usedingwa ngamapolisa ngoba esithi wathuka uMnangagwa kungenzeka uMnangagwa achiye umbuso njengokuthembisa kwakhe Ngubani ozakhethwa iZANU PF ozancintisa emelele libandla kukhetho olandela izombusazwe ezimele uMnumzana Difa Dube uthi lokho kusobala
sibona ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi uChiwenga nguye ozangena ngoba njalo nxa sikhangela muva sicabanga ukuthi uChiwenga wabe neqhaza elingakanani alidlalayo ukuthi uMnumzana uMnangagwa ukuthi abe yangene kulesi sikhundla abe ngumongameli wabe neqhaza elikhulu kakhulu esikhangelele ukuthi vele ukukhangelele khonoko ukuthi njengoba wachiya ugeneral ebusotsheni ukukhangelele ukuthi kube nguye olandelayo kathesa ukuthi angene abe ngumongameli weZimbabwe
uMnangagwa usolwa kakhulu ngabantu abanengi abathi usehlulekile ukulungisisa umnotho weZimbabwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto athembisa ukuziqakathekisa ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017 kulandela ukugenqulwa kukamongameli Mugabe Libutho. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Uhlangothi lukahulumende weZimbabwe olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi kuza kuna izulu elikhulu kusasa eMathabeleland enkabazwe lezinye izabelo elilakho ukudala umonakalo omangalisayo. Luthi izulu leli lizabe lilomoya omkhulu. Ababona ngokuhlenga uzulu abe-Civil Protection Unit bathi kumele uzulu alalele imbiko ethulwa kumaphephandaba lemisakazo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalimi abanengi eMathabeleland South bekhala ngokutsha kwezinye izilimo ngenxa yezulu eliningi. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathabeleland South.
Mina ngiseGwanda endaweni okuthiwa kuseGaranyemba kusimbi village, iGaramba iWard Center then eNsimbi village. Okwenzakalayo izulu liyana sibili liqhubeka lisina hayi inkomo sezikahle sibili okokuthi lofuna ukuthengisa amshiwa sesile vali yemali bese singena emasimini emasimini kukahle sibili okukhona ukuthi lapho kutota khona abantu sebe gijime bafaka ifertilizer ukuthi mhlambe kungakhula babe sebedinga futhi le ukuzalisa kodwa okusalayo ukuthi lapho okutota khona uyaduhamba onyalo lutshone sibili lanxa ufakile fertilizer uqhubeka kubomvu so indaweni yakithi lapha into enzakalayo ukuthi nqalingana kakhulu kuyatota kwezindawo
ngabe lukhona uncedo yini eludingayo kwenzela ukuthi kulungiswe udaba lolo
abantu badinga usizo kakhulu kufertilizer okokuthi nxa bengatholi fertilizer ngikhuluma ngesizathu esikanje umquba abantu abasela nkomo ngokweningi ziyafa uthola umuntu efela nge-35 ngiyakhumbula omunye umakhelwane wami efelwe yi-16 ka-1 lami ngikhuluma umfowethu osemzansi othiwa umluleki moyo ubethele inkomo zakhe zakwana 6 sibili but ngikhuluma athi esukusele yodwa inkabi yeseleyo so ngokunjalo emasimini lakho kunjalo isizathu sokuthi njengoba abantu adebele inkomo eziningi zifile baswela umquba lo ngelazo vele kutsho ukuthi uzathola kubomvu njengamakhiwa sibili kungelalutho okwakuthi kuhle untondobare kukuncane wese futhi izulu libe laphuza ukona ngokunjalo antumumbu yabantu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala esigabeni seMathoreni South obexoxa leStudio 7 esekaranyemba. Abezindaba abeRoters babika ukuba eleBurundi selisuse ibutho lalo kwele DRC lapho belincedisa khona ilizwe leli empini yalo labahlamuki be-M23. Kubikwa ukuba lokhu kulakho ukwenza ukuthi i-M23 ihluthune amanye amadolobho phezu kokunqoba ibutho lelizwe eGoma, Bukavu lezinye izigaba. Lokhu kwenzakala njalo inhlanganiso ye-United Nations isithi i-M23 ibulala abantwana abaningi lapho engena khona. Inhlanganiso ezigoqela i-SADC, East Africa Community, le-African Union zikhuthaza ukuba i-M23 ibeke phansi izikhali ikhulumisane lohulumende we-DRC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Joyce Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Liyabona ke sasikusho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni we-SADC, akahambanga emhlanganweni we-Africa Unity. Kuthi ukuthi yena vele ukhanya kumthokozisa, kuyamjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma. Yikho i-M23 asisoze sithi khathe singamalwe cacha. So ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force. Nga ulo muntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena ungasawubonakali kuthi ukuthi uyadelela abantu yikho ukagamela emdelela ikho sesithi khona i-M23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union, kuzobuya East African Community, kuzobuya konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzukazi e-Africa. Kanye kwabehlula ukuthi belungise udaba lwempi le ekwele DRC. Pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula. Ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yiko njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe, abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungisi emhlanganweni kusho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba. Akusoze kwenzekala ukuthi i-SADC le IGAD balungise kumbe i-IAU le United Nations balungise idaba le-DRC uChisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu uChisekedi uKagame laye uMseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali. Yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uthithi udaba lakhona alusalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngaphi eKinshasa, babe yiwo ababusayo ngoba lowo ujaha lowo khona lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ukunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokeli yezwekazi le-Europe iqhuba umhlangano wokuphendla indlela zokudlelana lohulumende kamongameli Donald Trump okanye iqhuba ezinye inhlelo ezingathakazelelwa ngamanye amazwe. Abalwela ilungelo loluntu abezempilakahle labanye bathi kumele kukhululwe umnumzana Kizza Besigye wakwele Uganda, wathunjwa nyakenye kwele Kenya, wavalelwa entilongweni eKampala. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America, Washington DC. Weziphathelene leMelika. Iziphathamandla zikarhulumente weMelika leza kwele Russia ezibona ngokudlelana lamanye amazwe ziqhube umhlangano namhla eSaudi Arabia. Zikhuluma ngokudlelana kwamazwe la kanye lendlela zokumisa impi eseUkraine. Amacele omabili athi akhangele ukuthi inkulumo lezi zizaphendla indlela yokukhulumisana phakathi kwabakhokheli bamazwe la, uMnumzana Donald Trump lomnumzana Vladimir Putin. Ophethe uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Marco Rubio ubekhokhela iqula leMelika. Icele leRussia belikhokhelwa ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe, uMnumzana Sergei Lavrov lomcebisi kaPutin uMnumzana Yuri Ushakov. Abakhokheli beUkraine bathi bebenganxuswanga emhlanganweni lo, kodwa umongameli Volodymyr Zelensky ukhangelelwe ukuba uzaqhuba umhlangano lomela eleMelika kulelo lizwe, uMnumzana Kit Kellogg kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Timur Gai olandela ezombusazwe weMelika ezimele.
Iqakathekile indaba ekhona le enkulumo ze-peace talks eSaudi Arabia. Amaphathamandla aweRussia lawe-USA, kodwa kumele kube le-Ukraine layo inikwe isitulo khona ngale ukuthi bawelelane ngendaba ze-peace talks. Ukuhamba bayawelelana iRussia le-USA i-Ukraine ingekho, kungathiwa kuza yenza ukuthi impi le iqhubeke phambili, ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele ayifuni ukuthi iUkraine ibe yi-member of i-NATO, and ukuthi bagcine ngathiwa ilendi abayithathileyo e-Crimea lamanye ama-provinces awe-Ukraine. So kumele ama-Ukrainians lawo ahlala ekhona khonapho ukuthi bazwisisane.
Ngokubona kwakho, singabona na abakhokheli bamazwe omabili, uMnumzana Trump kanye loMnumzana Putin, besenelisa ukuthi bahlangane bakhulumisane njalo ukuthuthukisa ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili lawo?
Ukuthi uMnumzana Trump loPutin bazahlangana vele sasikwazi, wakukhuluma khonokho during the election ukuthi wayezahlala phansi within 24 hours aqede le impi on January 20. So hayi, lokho akumangalisi ukuthi uzaba ehlala lo uMnumzana Putin bakhulumelane izindaba ethi important for the world. Ngoba siyakwazi ukuthi iRussia leUSA yiwo amazwe alezikhali ezingakwanisa ukuqeda lo mhlaba. So kumele bakhulumelane kuhle and babonisane ukuthi which is the way forward. UMnumzana Zelensky vele ukhuluma position eyenziwa ngumuntu wonke. Siyakwazi ukuthi ma abantu besilwa kumele kube lo muntu yena lo abantu lwalabana laba abalwayo ukuthi bahlalisane phansi bakhulumelane kuhle and then kube le solution.
UMnumzana Tim Murangai ulandela ezombusazo weMelika besecungweni lotabuka Ncube weStudio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Abanye abatsha eZimbabwe bathi bathwele nzima ngenxa yesimo esibi somnotho lokunye okubenza behluleke ukuziphilisa. Bakhuluma amazwi la ngesikhathi kulungiselelwa ukunanzwa kwasuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakhulumele Studio 7 bathi ilanga leli libalethela imicabango eminingi, ngoba ukunzima ukulithakazelela belambile bengela misebenzi, abanye bechapha imingcele besiya kwamanye amazwe, lokunye okubathwalisa nzima. Usuku lolu lonyaka luthakazelelwa kobulawayo phansi kwesihloko esithi Empower Youth, Secure the Future. Ukhangelele ukuba kube labantu abafika inkulungwane ezimbili 20,000 abazahamba emkhosini lo ozakhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa eBarberfield Stadium. Abatsha abaningi bathi lokhu akusoze kubancede ngitshola kancane. Omunye wabakhala ngenhlupho ababhekane lazo ngu-Onias Dube othengisa impahla etshiyeneyo eHarare.
Nxa sikhangela khona lokhu kwamhla ka-21 ukuthiwa kuselebrata ilanga labatsha, kuyazifananela ngoba abatsha batshona sitshona sizihlalele ezitaradeni, akula nto esiyenzayo ekhanyayo. Even okufunda ikufunda kuphela ukuthi uhlale phansi, sesifundela udu. Abantu abatsha sithwele nzima eZimbabwe.
Morgan Nyathi ukusimo esifanayo
khangelele uhulumende ukuba ukuba celebrate ngaleli langa bekhangele njalo imihlupho eziningi abahlangana lazo.
Baningi abatsha abathwele nzima eZimbabwe. Untokozo Msipha laye uthwele amagabha avuzayo.
Siyalibona leli langa elifikayo elizabe lukobulawayo. Kodwa hayi njengabantu abatsha hayi ayikho into esikhangeleleyo.
Amazwi kaMsipha agcizelelwe nguNkulakwashe Zulu yena othi abatsha kabasela themba empilweni.
Akula vele siyabe sikuthakazelela nge-Youth Day yethu ngoba siyahlupheka, akula msebenzi, abantu babhizi kathesi bayiza amadragi, bayanatha izidakamizwa, abantu abaningi babaleka baya kwamanye amazwe. So vele kubuhlungu lokho njengabantu abatsha. Asikwazi lokuthi abazali bethu bona nxa babephuma ngaleso sikhathi sempi besiyalwela ilizwe ukuthi balikhulule, bakhululani.
Kodwa omunye njalo osakhulayo uCuthbert Mdlongwa uthi kumele abatsha besebenze ilanga leli ukuphuma lamacebo atshiyeneyo awokwenza impilo zabo zibe ngcono.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisenza amathuba abantu abatsha sibekwazi ukuthi kumele ahambelane lokuthi balokusebenzisa ubuchwepheshe ekusebenzeni kwabo, ngoba imisebenzi, imali, konke le ntuthuko nje abantu abatsha konke singakhangela le mifundo senziwa ngobuchwepheshe.
Osakhulayo olilunga lebandla leZANU-PF uTendai Phiri uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi abatsha bathwele nzima eZimbabwe.
Ungakombayina ama-allocation ama-ministries uyathola ukuthi close to half of the budget is going towards abantwana labantu abatsha, okuyinto enhle khonoku okukhombisa ukuthi iZimbabwe iyananzelela isikhathi esiphila kiso le demographic dividend that needs to be harnessed and is investing okuzwayo.
Usuku lweRobert Mugabe National Youth Day lunanzwa ngesikhathi abanye abatsha besithi akukho okubambekayo elizweni. Usuku lolu olwasaziwa ngokuthi 21st February Movement lwalungolokuthakazelela usuku lokuzalwa kwayengumongameli uRobert Mugabe owasuswa libutho esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngiyimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kulaba dabuka eZimbabwe abathathu okubikwa ukuba sebelenyanga ezimbili bevalelwe emgodini weLonwen Mine eKrugersdorp eGauteng kwele South Africa. Umnumzana Thembani Dube, isihlobo somunye wavalelwe emgodini lo ogcwele amanzi, uthi badinga uncedo lokubahlenga. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapolisa asesigabeni seWest Rand alenkamba eduzane lomgodi lo. Kusanda kuba lengozi efanayo eStilfontein okwafela khona otsheketsha abaningi kwahlengwa abanye babo. Ake sizwe uDube exoxa ngodaba lolu.
Eyi, njengamanje kunzima baba, ngoba into eyenzeka kukhona abawu-2 after a few days abawu-2 baphuma basho ukuthi bachaza ukuthi phansi labanye babashiye bethila but bese bezama ukuguba enye itrench ukuthi bayophuma kwenye indawo. So kwaphuma le-2 yaphuma i-right, kwathi after a week masibuyela futhi sizama ukubecheck-a ngoba sezingena emgodini lapha bathola abawu-4, izidumbu eziwu-4 beshonile. Right, all in all labantu babewu-17, so i-2 yaphuma sathola izidumbu eziwu-4. Kwazothi ngeyi-21 zikaDisemba kwaphuma oyi-1 ethila, abawu-10 bashiyeka phansi and namanje ibalokhu bephakathi laphana. Like bathi masebegubha i-round bezama ukuthi bagubhe i-trench yokuthi baphume umgodi wadikiyela, laba abanye basala ngani, laba abasala ngapha yibo laba abaphumayo, nalaba abanye abafela emanzini abawu-10 basele ngayo. So at the moment asikwazi ukuthi basaphila ngabantu abangasekho, so ngakho besicela nje usizo ukuthi sincediseke ukuthi baphume, noma ungathiwa sebethule sikwazi ukuthola imizimba yabo.
Umntwana nowenu ngomunye wabo abangabaphumi khonapho?
Yebo, ngomunye wabo.
Kuthiwa mbani igama lakhe?
UCarlton Mvundla. Abafana basendaweni lapha uye lo mfowethu, then nabanye ababili abase-plantry. Lo omfowethu hayi ubengakabi nonkosikazi, ubengakabi nomakoti, ubenentombi njalo sasemncane, ngobuna-21 mangaphazamini. Then bese kuthi laba abanye abawu-2 uHelod Ncube yena-ke ushiye umakoti nabantwana ababili. Bese kuthi-ke omunye uthando lwenkosi Ncube naye yena-ke naye ushiye intombi, ubengakabi nomakoti, unaye umntwana kodwa ngaye ubengakabi nomakoti.
Yeah, so manje lifuna ncedo bani, kumele kwenziweni khona?
Uncedo baba esilidingayo laphana ukuthi cela ukuthi bakhishe noma ngabe kuthiwa sebethule ukwazi ukuthola imizimba yabo bayobekwa.
Lika lakhuluma lobani ngakhona ukudube?
Sebebaningi abantu esizame ukuthi sithole uncedo futhi ngamasonto sesazama sana sepolice station. Kukhona omunye ugogo nje omlungu since from the start kwenzeka le nto okuthiwa ukhora. Kube lokhu esincedisa ngokwazi wasingela namaloya e-human rights. Amaloya khona since lokhu ebhizi athi azosinceda ukuthi abantu baphume. So bathi basalinde ukuthi bathole imephu.
Umnumzana Thembani Dube ngodabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ubexoxa le Studio 7 eseKrugersdorp eGauteng. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bethu ezibathandayo indawo zonke lapho enikhona, hayi nasencele ngabantu bakithi, hayi kunzima kakhulu. Sasizwe inkulumo mina angiboni ukuthi ku-Afrika lesisekhona lizwe lifana eZimbabwe, hayi kunzima. Uzabantu bethu president wabo baqhubekele phambili bebusa, thina sisemazweni abanye abantu siyahlupheka manje azisebenzi, sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo, kunzima. Angazi bathi wenza kahle upresident wabo, uyenza kahle kuphi? Ikakhulu isazisadile lasimatekelendi, mina angiboni into ayenza khona. Manje zihlale emazweni abantu azisebenzi, izikolo zethu zifile, silokhu sikhipha imali yangalezi esizithola emazweni lawa siyenza ama-development, siziyakhela izikolo, izibhedlela kunamiti, asinama-akhawunti ekhaya. Izikontirile ezisuka lapha esaphelela lapha ePlumtree zikazika simiti, manje silokhu simile lapho, asisaqhubeki siya phambili. Umgwaqo lo osuka ePlumtree yeBambazi ufile, nawe umuntu ozakhona lezi ezilamazilanda imali le eBuddha Post emayitengwe le mali le zimali abazithathela abantu, umuntu uzakhona zihamba through iBotswana. Angazi umbe labo malaki inkomo bayakwazi lokho ukuthi imoto le mazilanda imali zihamba ngeBotswana ngoba zisaba umgwaqo lo wePlumtree ukuthi ufile. Hayi kunzima kulo elizwe leZimbabwe, lizima kulo bantu, hayi khona.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Kuyamangaza nje ukuthi inkomo ziyadliwa kwezinye indawo ezilwane, ugovernment uthi kakabikwazi. Ofuna ukukwazi, ukwazi njani kuze kwazi mina lawe kumbe sise-South Africa kumbe se-America? Ofuna ukwazi njani? Njani kufanele abhadale abantu ngoba inkomo zidliwa zinyamazana ze-government anti? So i-government ayibhadali. I-Afrika mna ngazi ukuthi khalelani ngoba umnotho wona lo se-DRC ukufa khona utshontshwa yiwama-British nama-Americans, wona wodwa nje uyakhona ukusupply i-Afrika ibe right. Singena kobo-Sudan lapha, singena emazweni amaningi vele ale mkhiqizo ngoba i-Afrika onke amazwe anemkhiqizo.
Siyabonga balaleli bakaStudio 7 nani basakazi abanje abo-Gibbs Dube, otabokancube, kodonga kandemire and company yasisiza kakhulu ngomsakazo. Ngabonga namhlanje nxa lingabale yami audio, ngifuna ukuthi ngikhulume concerning ngamadoda engiyawazi ekhuluma kuhle ngoba imbono omnye lomoya olombono oyakhayo futhi njalo bayakhuluma. Yami comment ngithi bayakhuluma nje ba right, but mina ngifuna ukuthi ngikhulume ngezinga lawo phezulu. Ungakhangela uMathewu chapter 24 verse 14, ungaqala nje ku-1 khona phana. UJesu nxa bephuma ehamba nabafundi bakhe, abafundi bakhe bathi mfundisi sibone, yayibona itempeli lezakhiwo. UJesu uthi liyakubona lokho? Yebo ngiyabona, libona, ngiyakubona. Kodwa okusalayo ukuthi akula litshe elizasala hlezi phezu kwelinye. Akhulume sephambili athi kuzaba lezimpi, lizawuzawa izimpi lamahungahungazo, kuzaba nendlala, kuzaba nalokhiyana.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Uhlelo lwelaptop lingakhohlwa namhla sixoxa ngokubhekana labatsha eZimbabwe, ukulabanye babo abathatha izidakamizwa ngenxa yokuhlupheka. Singayihlukani isihlobo sike sikhangele ezinye zinhloko zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe useveze imbono etshiyeneyo phezu kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uzasuka embusweni ngo-2028. Ababona ngezomkhathi bathi kuza kuna izulu elikhulu eZimbabwe elakho ukudala umonakalo omangalisayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.